Ndisendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 5 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, lanxa udlakela oluqondiswe kwabobuza lubenganeno edolobheni leJohannesburg izolo, kulokwesabela ukuthi luzaqhubekela phambili.
Bonile namhlanje kuqhubeka imidlalo amashop one of the indawo eziphakeme kakhulu bona namhlanje bagcine bevala isitolo ngokushesha ngoba amaphoyisa sebanikeza umbiko ukuthi abavale ngoba nakho kade bezohlaselwa. Sibona ukuthi namhlanje lelo dlakela luqalile futhi eThekwini siyaqala eCape Town lisaqhubeka nje liya phambili.
Umsekeli kamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muchoti usexolisile kuZulu phezu kwamazwi akhe okuthi abantu besindebeleni ngabantu bokuza abamukelwa kuhle ngabesitshoneni eZimbabwe babagcina ngesikhathi bebalekela uChaka.
Jensen uthena yinto ayibhilivayo njalo ungathi ukuthi abantu bamkhuzile uzengasoze exolise enhliziyweni yakhe wena ubona eqondile ngakho akula nto ayiphambanisile kuyo. So singazake sithi umuntu oxolisayo okhuluma kanjani.
Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Nxa udlakela oluqondiswe kwabobuza lubenganeno edolobheni leJohannesburg izolo, kulokwesabela ukuthi luzaqhubekela phambili. Izolo edolobheni leDurban laseCape Town yikho okube lodlakela oluphangise lwaqedwa ngamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi leAfrika eAfrica Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda. Waqala ngokumbuza ukuthi udlakela lolu solunganeno na.
Cha, udlakela esinalo lapha eSouth Africa lusasekude kakhulu nokuphela. Sibonile namhlanje kuqhubeka imidlalo amashop one of the indawo eziphakeme kakhulu. Sibonile namhlanje bagcine bevala izitolo ngokushesha ngoba amaphoyisa sebanikeza umbiko ukuthi abavale ngoba nakho kade bezohlaselwa. Sibona ukuthi namhlanje lolu dlakela luqalile futhi eThekwini lwaqala eCape Town lusaqhubeka nje luya phambili.
Manje bonabo abaqala lolu dlakela sizwa kuthiwa abalenkokheli kanti vele bakhokhelwa ngoba
ye esikubonayo kwenzakala ukuthi iningi nabantu abenza lolu dlakela siyazi ukuthi babuya kuyinhlanganiso ebizwa ngokuthi All Truck Driver Foundation kanye nosomatekisi kanye nababizwa ngabahlali abase-Alexander ababizwa ngokuthi ngama-bona fide resident of Alexander. So into eyenzakalayo ukuthi lezi nhlanganiso lezi uhulumeni uyazazi futhi ngoba ulokhu eba nengxoxo nazo okuyikhona lokhu okungasiphathi kahle kakhulu thina njengabantu bokuza. Yilokhu ukuthi uhulumeni ngokuyazi ukuthi kunenkokheli zabo laba bantu bekufanele ukuthi ma kusiba nodlakela nodlame olufana nalolu sisazi ukuthi abantu asebebhengeze asebebeke ukuthi iy'nkinga zabo zike bekufanele ukuthi uhulumeni abathathe laba bantu ababophi ma kufanele ababophi. Siyeke sibone kahle hle lapha e-South Africa ukuthi ma kudlala inguqu siyathola ukuthi ma i-Pirates idlala ne-Chiefs kumbe ne-Sundowns abalandeli be-Pirates bangayenza ukuthi kube nodlakela kumbe nodlame lapho kudlalelwa khona ibhola. Siyasibona ukuthi i-Pirates iyayihlawulisa imali ethile kumbe leyo qembu elinabalandeli abayenza ukuthi kube nokungezwani kumbe abadale udushe bayakhokhiswa imali ethile. Ngokufanayo sithi nathi ngoba zonke lezi nhlanganiso eziyizona ezikhuluma ukuthi yize zinabantu laba ngoba abakufihli labantu laba bakhuluma lezi zinto bese bethi cha asithina kasibafuna abantu bokuza nabalandeli babahamba besho leyo nto ukuthi asifuna abantu bokuza ngoba benza lokhu nalokhu ukuthi baziwa ngempela ukuthi yibili abantu. Ngakho kufanele ukuthi uhulumeni ngabe kuwumba amaphoyisa ngabe sebabophile njengoba-ke ngathi phambili namhlanje besihleli nenye yezinduna ezasemahostel okade sikhuluma naye sithi hayi thina kasikazi sibathumele abantu kubenza into ethile kodwa lokho kusobala ukuthi ngoba izinduna zikhona yize sihlala nabantu abagijima phambili bekwenza le mikhuba kufanele ukuthi zinikeze ingcazelo ecacileyo ukuthi kungenxa yani abantu abaholwa yibo behamba bekwenza udlamulungana.
Sizwa kuthiwa kuke kwabonakala izimoto zivela kwezinye indawo zibuya khona eJohannesburg. Likela kuzwa yini lo?
Yes, kuzwile impela ukuthi cha nembiko njengoba nje ukufana nokhonoko ukuthi lona lolu dlamulo bakhona kudala sabakwazi ukuthi luzoba khona. Kodwa abantu abazange bazilungisele ngoba sithi uhulumeni akazange azilungiselele. Ngokufanayo sesibonile ukuthi phakathi kwezinsuku mabantu besiyohlaselwa kuba khona amakhombi asuka ndawana thile egcwele abantu phakathi bafike babekwe kuleyo ndawo kube yibona abahambe bayogqiza bavula izitolo bayenza le mikhuba. Sizwile futhi njalo namhlanje ukuthi sokungenzeka ukuthi kuneyimoto ezisendleleni njengoba sikhulume zisuka le KZN ezibuye kuzohlasela abahlali basehilpo okade kuxwayiswa abantu ukuthi bonke abantu abahlala ehilpo abayizizalwane zalapha e-South Africa batshele ukuthi baphume baphele ngoba namhlanje ebusuku ngeke kuze kulunge. Sesika kuthola futhi ukuthi yonke indawo lapho abahamba khona labantu liqembu labantu abasuka ndawana TV bayatholwa ngemoto basiye lapho ukuthi bayenza le mikhulu.
Lo mnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezekazi leAfrica eAfrica Diaspora Forum obekhuluma leStudio 7 ecingweni yaseJohannesburg kwele South Africa. Umsekeli kamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi usexolisile kuZulu phezu kwamazwi akhe awokuthi abantu besindebeleni ngabokuza abamukelwa kuhle ngabesishoneni eZimbabwe babagcina ngesikhathi bebalekela uChaka. Ekhuluma ngokuhlaselwa kwabamanye amazwe eSouth Africa ngolwesibili umnumzana Muthodi uthe lelo lizwe kumele livikele abokuza ngoba labo njengabantu besishoneni bavikela amandebele wona athi izizalwane zakwele South Africa. Uthe ngokuchothozwa ngabantu abaningi wasexolisa enkundleni yeTwitter izolo isithi amazwi akhe asetshenziswa ngabamabandla aphikisayo ukumchothoza. Ngokunjalo uthe uyaxolisa ngoba ubengajonganga ukuzwisa ubuhlungu kumbe ukuphehla inzondano. Lanxa abanye besithi bayakwamukela ukuxolisa kwakhe abanye bathi kabakwamukeli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Kholwani Nyathi yena ongumhleli njalo wephephandaba elizimeleyo le-The Standard ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ubonele ye uthi uyaxolisa kodwa ngendlela okufake ngakho asho umuntu oxolisayo. Uthi yena amazwi akhe awathatha uyaxolisa kodwa ephinde ethi wenza lokhu ngoba sokunike abantu be-opposition ammunition ukuthi belwe laye. Kodwa kutshengisela ukuthi yena yinto ayibhilivayo njalo ungathi ukuthi abantu bamkhuzile ubengasoze exolise. Enhliziyweni yakhe wena ubona eqondile ngakho akulanto ephambanisile kuyo. So singazake sithi umuntu oxolisayo okhuluma kanjalo.
Ngezinye indlela uthi abantu bemandebeleni kabasoze bakwamukele ukuxolisa kwakhe ngendlela akufake ngayo.
Ye kungasindlela kuphela afake ngayo umuntu othethe ilanga lonke engazange ngixolise. Okutsho ukuthi umuntu yena ngokubona kwathi ubona kanje kulanto ephambanisileyo ambona ukuthi abantu bazae ungaze ukhangele lapho akhulume khona ukuthi uyaxolisa abantu abakubhilive bayambuza ukuthi ngendlela okubeke ngayo are you saying the intona leyo ukuthi uyaxolisa uyaxolisa iqiniso yini kumbe uyenzela ukuthi kudlule abantu bemu ukuthi belokhu bembuza ukuthi kanti ukhuluma lokhu ekuthatha ngani ambona ukuthi abantu nomuntu nje oyekhulumele ukuthi abantu bemu ukuthi bebelokhu bemcriticize bedlulele phambili.
Amazwi anje ubona esiba lo mthelela bani elizweni?
Namazwi angafanelanga ephume kunkokheli ngesikhathi esikiso sona esikhathini kulokuthuthela into eziningi kakhulu ezihambelana lemihlobo abantu bekhuluma nge-discrimination. Siyazi ukuthi kele emandebeleni abantu bayakhala bathi abahlonitshwa njalo bakhangelelwa phansi. Ukukhuluma kwaminista lokungani kukonfirma amafiyes abantu la vele khona ukuthi vele uhulumende ubaphatha njengabantu bokuzwa njengokusho kukaminista.
Lo mnumzana Kholwani Nyathi ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumhleli wephephandaba elizimeleyo ele-The Standard ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Did you see me? Did you see me? Bese khangile indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi useqalisile ukubhadala izisebenzi zakhe eyinye imali phezu kweholo labo, e-cost of living adjustment, njalo abaqalise ukuyamukela izolo ngabasebenza ezibhedlela lakwezempilakahle. Umnumzana Phekezela Mphoko owayengumsekeli kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umiswe phambi kwemthethwandaba kamantshi eHarare lapho akhalaze ukuthi ukuthethwa kwecala aletheswayo kuqhutshwe kobulawayo lapho ahlala khona. Umnumzana Mphoko etheswa icala lokuthi wathi kukhululwe esitokisini isiphathamandla sezinara umnumzana Moses Juma. Umnumzana Mphoko obekhatshwe indodana yakhe usiqokoqela ubemiswe phambi kamantshi umnumzana Hosea Mujaji njalo ukhangelelwe ukuphenduka kuleli dale ekuqaleni kwenyanga ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lingakhohlwa njalo ukuthi lingasilandela manje kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Ninjani uStudio 7? Ayi mina ngithanda ukubingelela nokubonga nje indlela elisinikeza ngayo izindaba. Sihlala nje si up to date ngezindaba.
Bantu bakamthakazi, bantu bakamthakazi, salibonani. Udaba lukagangarani lolu luzahluka. Kusukela ngo-1980 emadebeleni, emandebeleni safakela amatisha angamashona engasaziyo isindebele. Safundiswa yibo abaningi bethu, saveyila siveyiliswa yibo bangazi isindebele. Yalo atheza ugambarani yikho endini lokukhansila. Ukhansile yini futhi elimvoteleni? Kanti singaze ngudeputy mayor liyakomplaina futhi angazi ukuthi linjani amaNdebele. Kanti sithathu samisa athi lamfaka phambili nithi nguye ozabe ozamele opposition party. But liyakwazi ukuthi amisa uvela ngani emaNdebele nathi sakula party phila. Udabe ngoba thina sithi party kuma kulofuze ku MDC ibulawa yamaNdebele. MaNdebele bonke kuzatshintsha yena kuye ngamashona yena.
Mina igama lami ngu-Patrick Mphiri. Namhlanje bengithanda ukukhuluma ngikhuthaza abafowethu base-South Africa ngale kasazaneni ukuthi singabantu bani sonke singama-African. I-violence, ukutshaya, ukulutha, ukuhlukuluza abafowethu ba ngibona ngani kakuso into engayakha isizwe se-Africa. Ngakho kasizwelaneni sibe kwazi ubana kusasa kungakwanisa ukubana i-situation elapha eZimbabwe versus South Africa. Yabona.
Mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngikhala abantu bakithi laba abasiyangisayo lapha e-South Africa abathi kusenzeka lo budlwangudlwangu baba yingxenye yakhona bebe ngabanye ababanjwa betshontshela abantu ababanjwa bebamba amashopu amanye ama-foreigners bekuyibona abathatha izinto. So lokhu kugcina ukuthi kusehlisa isithunzi sethu njengama-foreigners. Sibonakala ngani vele iningi lethu size lana e-South Africa ngokuzogaya ngokuzokwenza izinto ezingalungile. So siyakhala kakhulu ngathi bengazinuka amakhwapha la beziphathe kahle nabo bengabandakanyeka entweni ezingalunganga.
Sanibona basakazi abahle abathathekayo lafana, ngibulise nabo bonke nje ekhaya laphana kakhulukazi entepe laphana ngihloniphana umoya lo ngokuzalwa uSentepe uPindi uqobo lwakhe. Eyi hayi, isimukazi sihlanga manje kwelisekwela semzansi indlela abaza ngakhona laba bantu nje iy'gebengu nje bayifunela nje ukulutha nje kuphela ba ngoba ba-target amashopu singaze busuku ukuthi isimo sizabe sinjani laphana. So kungenzeka maybe bengeni la kuma-small business.
Ngisacela ukuphonselela igalelo le ndaba eyenzeka lapha ibuhlungu ukuthi yenzeka phezu kwethu. Kodwa-ke okusalayo nawe ma kungaba nguwe angiboni ukuthi ungakujabulela lokho ngoba imisebenzi yabo nabo uma beceda izikolo bafuna ukuthi besebenze bethole imisebenzi o uma bengasayitholi imisebenzi kufanele benzeni lilungelo labo abalilwelayo just nje kubuhlungu ukuthi bachathi na kodwa-ke ilungelo ngelabo abalilwelayo ukuthi imisebenzi yabo beyitholi abantu baseZimbabwe baningi kakhulu njalo most uzobona abantu bahlupheka lapha elokishini abasebenzi abanjani bafunana nemisebenzi ngibala owami engusebenzi uzayo ngabe kangikhusho ukuthi ngabe kawukho yini ngabe kunomuntu okhala osebenzayo so-ke kurongo nje ngoba bayasithaya kodwa izwene labo
ukhuluma lothebe lapha owakhrestonga ngisegusu laphane liphane ngisendaweni yasegoli njeamanje uhlupho olukhulu lidalwa ngabohulumende bethu sakazi siqiniso lethu uhulumende wethu kusuka ku-1980 wentshontsha imali intshontsha imali azoyifita ngapha e-South Africa abanye banamabhizinisi sizothola lapho urobert ubamgabe banamabhizinisi okuthiwa i-grace watwat ihotel imali zabantu lezi izindlu ezinhle ezamamiliyoni namamiliyoni manje abantu nxa sebelandela lezo mali ngoba phela sebethiye kule gwadula le xa sebelandela abantu imali zabo sebanjalo amasela yiyo sindile angurhulumende bethu siyabonga msakazi
imisebenzi ayisekho lapha e-South Africa angazi kumbe ngabantu sesibaningi mara into engiyibona yikuthi laba bantu laba bathenjiswa imisebenzi eminingi kakhulu kuma-election akwadlulile so le misebenzi manje ayikho abasayiboni that's why mase becabanga ukuthi maybe ama-foreigners yibo abathatha imisebenzi yikho kunje nje so i-government yalana I think kumele ilungise kusasemanje ngoba eyi sekungamoshakala ngoba ngiyabona nama-foreigners akhona nawo eyi hawu ngathi hhayi inkani ikhona impela bazimisele this time so le nto ayikho kahle bafethu ngoba sonke singabantu abamnyama ngoba basinikeza ama-work permit which means uma besinikeza ama-work permit which means ikhona imisebenzi okufanele siyisebenzi manje uma sebefuna ukuthi basixoshe futhi ngoba kuthiwa sibathathele imisebenzi manje yini isizathu yokuba besinikezela sona ama-work permit
lawo-ke ngamazwi abalaleli bezithu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ukuthi liwathathe liwafake kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kodwa-ke lingakhohlwa njalo ukuthi siya-live streama kukhasi lethu le-facebook uVOA Ndebele njalo siyabonga labo abasilandelayo kukhasi leli kulo Thembani Jiyane othi why exolisa ifake abe opposition kumele axolise okuqondileyo kumphakathi wonke weMathebeleland ngabona utsho umnumzana Energy Mthodi omunye uthi uvuka njani msakazi hayi siyavuka credit to Lincube lo Princess Buhle Ntini uyasivukisa lapha credit to Linozi uthi yena umthodi kazimiselanga ngokuxolisa ngoba manje ukuxolisa kwakhe sokufaka i-opposition uJD Junior Dube uthi livuka njani ye hayi sivukile lawe sithemba uvuke kuhle khona nga ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokheli weHong Kong uCarrie Lam ukhangelelwe ukwethulela intatheli izindaba umbiko namuhla kulandela ukususa kwakhe umthetho we-extradition bill obangele ukuthi kube lokutshengisela osekubangele ingxabangxoza kwezomnotho walelo lizwe inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson wehluliwe kuzinqumo zakhe abefuna zithathwe izolo lapho amalunga edalela ephalamende alelo lizwe ezame ukubeka umthetho ovimbela ileBrithani ukuthi liphume kumanyana we-European Union kungelasivumelwano ekupheleni kwenyanga ezayo umnumzana Boris Johnson uzame ukuthi kube lokhetho kodwa amalunga edale akwenqaba lokhu Wenzenzakala eMelika namuhla sikhangela ingxabangxoza eseSouth Africa lapho kuqhamuke udlakela abantu bekhethana ngemihlobo njengoba ke sike salethulela udaba ekuqaleni. Sixoxa ke lezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika. Wokuqala kungumnumzana Dan Moyo oseVirginia nomnumzana Mpofu yena ke oseGeorgia.
Awulela amalungelo abo asikwalisi. Yokusalayo I think ukuthi the way abalwela ngakhona amalungelo wabo is misdirected ngoba bakhombisa udubo lwabo ukuhlupheka kwabo ungatholi imisebenzi ebantwini abarong. Ama-foreigners ase-South Africa they are there because imithetho iyavuma ukuthi i-immigration yenzeke abantu uma besuke emazweni okulohluku abahlukunyezwa khona balemvumo yokuthi mabe kwanisa ukuthi babalekele kwelinye ilizwe babe ngama-refugee kuvunyelwe lokho i-United Nations iyakuvumela lokho. So bona I think okukhulu okuqakathekileyo esikubonayo ukuthi kule lack of leadership from i-government e-South Africa ukuthi ikwazi ukuthi at least ifundise abantu bayo ukuthi bakwazi ukuthi kulama-human rights i-South Africa does not exist ayi-exist on an island yodwa ilizwe eliphila lamanye amazwe all over the world. Ama-South Africans lawa akhona kwamanye amazwe at the end of the day kuzohlupha bona ngoba labo izizalwane zakubo lazo zegcina zingasavunyelwa kwamanye amazwe abantu sebe-retaliata sebesithi abathi uma kuthenza lokhu kithi la sizenza the same thing. Ama-refugee ba-protected by i-United Nations. So i-United Nations la iyakwanisa ingenele ithi hayi i-South Africa lokhu ekwenzayo kugcine kusiba into enkulu ukudlula lokhu abakucabangayo bona khona manje. I think bona okwabo kumele bakwenze mabakhulumisane lohulumende ngendlela zokuthi kube le misebenzi eyanelayo for bona ngoba amaZimbabwe for the most part ama-foreigners either bayenza bade business nyana yabo abayenzayo or bayenza those imisebenzi leyana bona ama-South African abangafuni nokuyenza.
Kodwa sesikhangela labo abangalamaphepha lalabo kuthiwa bathengisa izidakamizwa le-human trafficking ke njengoba kukhanya kuthiwa iningi labo ngabavela kwamanye amazwe.
Well, I think kumele bakwazi ukuhlukanisa ukuphula umthetho lokuba yisiphephelo. Angiboni ukuthi ukhona anyone ongasupporta isiphula umthetho. Ma kuwukuthi banayo indlela yokuthi ba-identify only labo abaphula umthetho. But nakhona umsebenzi wamaphoyisa lo akusumsebenzi wama-masses or sengathi izizalwane ukuthi zona kube yizo ezithatha umthetho zifake ezandleni zabo. And this massive into South Africa even ungovernable. Then i-government ingabavumela baqhubeke besenza kanje. Amapolisa yokumele aphakame enze umsebenzi wawo njengamapolisa yikho abakukholelayo kona lo.
Okhulumayo ngumpofu eseGeorgia kwelase-America. Besisacela ukuphawula lami kule ndaba yelokuhlukunyezwa kwabantu okwenziwa kwele-South Africa. Into yangkhona iyasihlupha thina njengoba silezihlobo labangani abahlala kulelo lizwe. Into esimangazayo ukuthi upresident wakulelo lizwe akatsho lutho, uyazithulela engakhulumi lutho. Uphume lapha wakhuluma nge-violence yokuhlukumeza abafazi, ukhuluma nge-violence yokukidnethwa kwabesifazana. Lokho siyamtshayela sibiliswe ngupresident wase-South Africa uRamaphosa. Kodwa into esesikhala ngayo ukuthi yena kwenza kwakhe ngathi ulokwesaba ngokukhuluma kokuhlukunyezwa kwemihlobo yabanye abantu bokuza kulelo lizwe. Into yangkhona iyasikhathaza kakhulu thina silapha kwamanye amazwe singahlali kulelo lizwe ngoba kunje silezihlobo ezihlala khonapho, silabafowethu, silabosisi bethu and ama-South Africans siyayizwa sibili izikhalazo zawo zokuthi abasatholi imisebenzi ngendaba yokuthi abantu bokuza labo yibo abathotha yonke imisebenzi. Kodwa enye into esithanda ukuthi siyikhangelise ukuthi okwenza ukuthi ama-South Africans bengasebenzi bengatholi imisebenzi ukuthi i-government yona ngokwayo iyazehlulekela ukuregulator leyo misebenzi njalo iyehluleki ukuthi abaqhashi base-South Africa babhadale abantu ngokweneleyo.
So abaqhashi base South Africa baqhatha abantu bokuza ngoba abafuni ukubhadala abantu inani elenela ukuthi umuntu aphile mhlawumbe kwenyanga yonke. So uthola ukuthi umuntu yabe vele eZimbabwe uthi ye umama osisi imuli yakubo ilambile. So nxa usuthola ukuthi umuntu lo uyanikezwa noma yini le ayitholileyo, uprefethi ngcono asebenze athathe leyo nxasana le ayitholileyo ayithumele kiwe ekhaya ukuthi asupport imuli yakubo. So it's not like amaZimbabwe bafuna ukubuya beSouth Africa bezothatha imali encane noma kuyikwini. AmaZimbabwe beza kulelo lizwe ngoba belishaye isituation eseZimbabwe. EZimbabwe akulunganga, ngabe ku-right eZimbabwe, ngabe abantu baseZimbabwe ababuyi. Ngiyabonga kini lonke balaleli be-Studio 7 nabasakazi nabo bonke abazazwa lo mbiko.
Lo umnumzana Mpofu osedolobheni le-Georgia, lizwe njalo umnumzana Delmoyo ose-Virginia. Abaculi u-Alick Macheso noMadlela Sikhobokhobo bakhangelelwe ukwenza abakwaziyo e-Homestead Conference Center kobulawayo namuhla, njalo bazaxhaswa ngumhlabeleli uMaster Joe weGwanda. Asizweni omunye umculo kaMadlela Sikhobokhobo oke wadla ubeidu esithi ngamnanku samamo. Kamadlela Sikhobokhobo yena ke okhangelelwe ukucula lo Alick Macheso lamhlanje bexhaswa nguMaster Joe weGwanda khona babese Homestead Conference Center ngobulawayo. Ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umsekeli kamphathintambo obona ngokwethula kwembiko umnumzana Energy Muthodi usexolisile kuZulu phezu kwamazwi akhe okuthi abantu besindebeleni ngabokuza abamukelwa kuhle ngabesishoneni eZimbabwe babagcina ngesikhathi bebalekela uChaka. Lanxa udlakela oluqondiswe kwabokuza lubenganeno edolobheni leJohannesburg izolo kulokwesabela ukuthi lungaqhubekela phambili. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.